ibi-old nebizo ngoba nxa isikhona sikhona nokuthi hayi ama-factor amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayephumula yebi-old kodwa iqiniso kade bengaphumula abantu isebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khonoko okuncane abangakuthola so bekunzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayele ukuzimvukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba lamaphathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi babe bezingakwenelisi bekukubi njalo 2025 sesamngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebe kwi-informal sector izimra ilamapholisa bebangela bebathathela impahla bevala amashop abo ezomnotho lezwe zifile ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo kodwa zibe nje abantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezi muli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangeli ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangazivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole senzele ukuthiwa yi-production. Iqiniso yokuthi ezomikhono bezahlala zokuziphansi so njengezisebenzi zahlala zokusibhizi sikhala. Okunye besekukhayela nxa ibhajethi sihle yasiphika kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu makhulu kakhulu abantu bahola imali ephansi besuke lapho futhi babe le-tax ephezulu besuke lapho futhi bethekswa imali zabo bayingena ngale uma-city council babhadale o-VAT bayingena ezitolo babhadale i-VAT into esikhali ngazongelezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhale njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla enxa ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe lithole i-platform i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi bethu lezisebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kwancetshwana njani